So we see card descend about VOA in the valley.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wakwele Belarus bazethekelela idolobho leVictoria Falls ngesikhathi kulokukhalakhala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Kwezokhetho, lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lezokuvota izolo, abanye bathi bebengakwazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Deliberately basitshile kule virtual meeting yabo, and then kumele uzibuze-ke ukuthi okay, mazizohold-a ama-meetings afana lala and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwela amalungelo afana lalawo, kusho ukuthini khona lokhu?
Ibandla le-MDCT lithi selilungiselele ukhetho oluzayo.
Bese samelela ukuthi senze i-National Council yethu eyiyo epha umkhombandlela kumbe ngathi i-manifesto. Kwenzakele ke lokhu umnyakuqalisa, sesizaqalisa ukubambana layo izanumanqamu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubikwa isayinelane izivumelwano zokusebenzelana le Belarus eziyisitshiyagalombili losowabo umnumzana Alexander Lukashenko.
Nakho nje ngabona kunelizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela zibhala izivumelwano zingaki esezabhalwa la iBelarus yona leyo kade sizwa ama-mega deals.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi akulalutho oluzaphuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wakwele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko bazethekelela idolobho leVictoria Falls ngesikhathi kulokukhalakhala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Umnumzana Alexander Lukashenko ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe kusasa. Kusenjalo umphathintambo ogatsha olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi kajabuli ngesimo somgwaqo ohlanganisa idolobho lakobulawayo lelefolosi omagodigodi njalo osuyingozi kulabo abawusebenzisayo. Umnumzana Ndlovu uthi usike waxoxisana labaphathintambo umnumzana Mthuli Ncube ogatsha olubona ngezemali lo Felix Mona ogatsha olubona ngezemigwaqo lokuthwalwa kwabantu lempahla ngalolu daba njalo bavumelana laye ukubana kufanele umgwaqo ulungisiswe ngokuphangisa. Uthi osekusele yikubana uhulumende abe imali yokuqhuba umsebenzi wokwakha umgwaqo. Intatheli zindaba eStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lomphathintambo uNdlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Akula muntu ongaphephezekanga ngomgwaqo wami. Sibe nama-accident ngo-December engibona ngani amanye akhona bengavikeleka. Engingakutsho kuwena kubalaleli be-Voice of America ukuthi ngibe lethuba elokuxoxisana nomphathintambo owezemgwaqo ubaba uFelix Mona, ngaxoxisana nomphathintambo owezemali ubaba uMthuthi. Unfortunately ngibulile, so angingabi se-ofisini. Ngineqiniseko ngoba sikhulumile batho ukuthi already sebele team ekhangele khona lokho. Engingeke ngakutho ukuthi sebengaphi ngoba into abayithethe labo njenge-priority ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi iyophengelisiswa. Ngagcina ngikhulume okungaqondenanga lami ngingelaqiniso ukuthi ikhathi esibangaphi.
Singathi ongakutsho mhlonishwayo ukubana selixoxe ngakho ngesimo somgwaqolo.
Engingakutsho ngisiqinisekise ukuthi into esikhulume ngo-December. Laye ngimthole kuleave uminister we-finance ngaleso sikhathi, kodwa wathi ukuthi lanxa elapha khona useze izikhalazo zivele endaweni ezithiyeneyo ngenzela umgwaqo omingakhona. Singakuyasikhathaza njengoba usitsho kwi-tourism imigwaqo ngamakhi enebhlas tourism. Manje umuntu engathi siye endaweni enhle futhi indlela emfikisa khona ingekhonhle kuseni sikhuluma angani zalapha besiya khona lazi ukuthi kuyabethe ukulimaza thina kwezokuthekelela lezi. So ngikhangela ukuthi la ngifika nje kuyona leviki ngizakulandelela ngeqiniso ukuthi maybe in terms of ukuthola umuntu ozayalungisa engabe sebeku-advance ngoba kungabe kudinga ukuthi bathole u-contract. Sometimes ama-processes adingakala ngomthetho ayenza ukuthi kube ngama-delays, but ngizalandelela ngizwe ukuthi sokumina.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa kwelizwe, exoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo olwenzakalayo. Ikomiti yephalamende ebona ngezemithetho ibimemezele kuthange ukuthi ibiza ukukhulumisana lezalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe izolo ukuze izwe imbono yazo ngokuguqulwa kwe-Electoral Amendment Bill isebenzisa umabonakude we-Zoom. Abanengi abapha imbono yabo izolo bathe bafuna izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe ezihlala khona okuthiwa ngesilungu i-diaspora vote. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign yona ikhankasela okufanayo iseMelika, umnumzana Dan Moyo uthi behlulekile ukupha imbono yabo ngoba bebengazi ukuthi kuqutshwa uhlelo lolu izolo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngi-express i-complaint la ukuthi abantu abanengi esikhulumisana labo ebesizama ukulwisa udaba lolu olwe-diaspora vote lama-electoral reforms in general eZimbabwe deliberately basichile kule virtual meeting yabo, and then kumele uzibuze-ke ukuthi okay malizo holda ama-meetings afana la and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwela amalungelo afana lalawo, kusho ukuthini khona lokho? Does it mean ukuthi into elizozikhuluma lapho liyazi ukuthi abasoze bavumelane lazo, or you are just looking for people abazorubber stamp whatever it is that the parliament is decided? Thina we believe in consultative engagement. Sabona even ngesikhathi sibhala i-constitution ngo-2013 kwaba nama-consultations across the board. We had meetings where abantu abafaka i-input yabo, and that's why we came up with a constitution ebukekayo wonke umuntu okholelwa kiyo ukuthi it's a true and honest constitution e-representa izifiso zabantu. So i-parliamentary committee le ma i-serious ngokuthi ifuna ukuthi sikhulume ngama-reforms a-include i-diaspora vote, then kumele bakhulume labantu who have been in the forefront bepusha udaba lona lolu olwe-diaspora vote. Asiqalanga namhlanje ukukhulumela i-diaspora vote. I-organization yami iZimbabwe Diaspora Vote Campaign has been in existence now since 2010. Ilwela ilungelo labantu beZimbabwe abangaphandle ukuthi bavote. So ukuthi kube lama-discussions then thina sibe excluded, and then they expect us ukuthi siphombe ukuvuma ukuthi khona lokhu abakhulumile yikho, then bayadlala.
Kodwa bebe umemezele nje lo mhlangano enkundleni zokuxhumana abe parliament babamoyo, kulikhuthile lokho?
Kusikhuthi kakhulu, and ngenye inkinga esilayo ukuthi communication asilayo ama means akhona, and I think lina njengabantatheli bendawo I think kubalulekile ukuthi linotify abantu for izinto eziqakathekileyo njengalezi, ngoba thina abanye asilayo i-access ama-notifications afana lalawo. Sizwa nje sesitshelwa ngabanye indirectly ukuthi kulento enje enzakalayo.
Ngaphandle kokuthi abaphandle kwelizwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe, i-diaspora vote elilwelayo kuyini okunye elifuna kuguqulwe kuyiwa nje kukhetho?
Well, ziningi izinto okumele ziguqulwe uma kuyiwa kukhetho. Okokuqala, izekhi liyana the way engakhona IZEC is not independent. IZEC is a reporter to iZANU PF ruling government, and it's in Asbona we into a big Lokunjana problem. Get Uguti IZEC Kaiko independent. Secondly, if voters roll, e-registration, saying that e-registration yama voters, gumele reach out to wonka mazimbabwens, and gumele ukulumende ayenze kube lula for abasha ukuthi bakwazi ukuregister in terms of ukubathathisa ama-IDs lento esifana lalezi ukuthi bakwazi ukuregister on time. I-voters roll kumele ibe public, yonke iparty efuna ukuthi ibe le access to i-voters roll ukwenzela ukuthi ibone layo ukuthi abantu bayo abalandelayo baregistile. Kumele kuvunyelwe ukuthi i-voters roll le ibe public.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eVirginia kwele Melika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, ibandla le-MDCT lithi selilungele ukhetho oluzayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Ibandla le-MDC liphakathi kokuzilolonga, siqala ukugijima ngesiqubu esigcweleyo silanda ukhetho, njengoba nje ukhetho lulonyaka, mbayimbayi yalonyaka. Kodwa njengebandla silokusola kakhulu edabeni lwe-delimitation esibona ukuthi iZANU yazenzela umathanda, yazicuphela indawo lapha, ifaka laphana, ikhipha abantu bethu, ibahaza yonke indawo ukwenzela ukuthi yona kube yiyo ekwanisa ukuthi ihlanganise abantu abangayifaka kuma-councils laku-parliament. Njalo kusenza ukuthi bakwanise ukuthi bayenze ukuthi abanye abantu bethu bagcine bengavotanga ukwenzela ukuthi mhlawumbe umongameli wabo aphumelele.
Yona imbiko esizwayo ngodaba lwe-delimitation lina limi ngapi kudaba lolu njengebandla? Libona ungani i-delimitation le yenzwa ngemfanelo na?
Thina njengebandla le-MDC i-delimitation leyi ekhona asivumelani layo, sizayilwisa ize iqonde ukwenzela ukuthi sithole ukhetho oluqondileyo.
Liyatholana lakho yini okufana lokuthi nxa libiza imihlangano kuthiwe lingahlangani ngoba liyabalingazisanga amapholisa nesikhathi? Selike latholana yini lakho lokho?
Okwemihlangano thina okwakhathesi besingakahlangani lohlupho ngoba sisenzela imihlangano yethu emahhofisini awe-Harvest House lamanye amahhofisi esiselawo. Besingakaphumeli phandle ngoba lizakhumbula ukuthi sibe le-Congress yethu khathesi, besisamelela ukuthi senze i-National Council yethu eyiyo epha umkhombandlela, kumbe ngingathi yimanifesto le ndlela esizasebenza ngayo siya kukhetho. Kwenzakele-ke lokhu myakuqalisa, sesizaqalisa ukubambana layo iZANU manqamu sesiphandle ebantwini, singayincengi njalo singayiceli ukuthi senze lokho esifuna ukwenza njengebandla, ngoba siyehlulekile kudala, yehluleka. Kumele vele ngabe le bandla lakhona nje kalisekho, singasabali ukuthi libe ngabe lisesembusweni.
Alo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqoqele omunye wakhe weBelarus, umongameli Alexander Lukashenko, ophakathi kokwethekelela eZimbabwe idili esigodlweni sakhe se-State House eHarare, lapho agcizelele ukuthi amazwe omabili alobudlelwano obuhle obuzathuthukisa inhlelo zawo. Amazwe omabili abikwa esayinelane amadili ambalwa awukusebenzelana. Lokhu bekulandela izivumelwano ezisayiniweyo phakathi kwamazwe lawa, imitshina yokuvuna kanye leyokuthelelezela lokunye okunjalo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe lezokulima njalo waqala ukumbuza ngokuqakatheka kwezipho zokulimisa eziphiwe eZimbabwe.
Lezi izipho ezamathalakitha labo boom sprayer labo combine harvester ngibona ngathi izinto nje ezizatholwa yibona abahlala bethola abaphezulu khona laba ebandla elibusayo lohulumende. Asiyo zinto ekungathi wena ziyasiza umphakathi ngobana amathalakitha la aza kuya kuzo okuthiwa izikhulu zakhona khona le maplazini abo abangakwaziyo abanye bakhona lokuwagcina abaza kuthi lanxa bewasebenzisa bekhangele inzuzo eya ezikhwameni zabo. Kakubonakali lutho kwabanye bethu ukuthi kuzaphumani. Sibona kuzaphuma khona lokho kwenkohlakalo ukuthi bathi bamba mlizi ngoba lana amathalakithi engxenye yokuqala asafa amanye bulawa nje kuhlala kungelalutho. Ngakho kuba yinkinga kakhulu ke lokho. Mina ngombono wami ngibona ngathi yinto nje ephakamisa izikhulu zikahulumende leze ZANU-PF ngabahuquluzi laba khona lokhu bakushayela izandla ukuthi sebeze bathola izinto abaziphiwa mahhala. Umphakathi kawuzuzi lutho. Umphakathi ngalesi sikhathi lapha ozuza khona izinto ezisetshenziswa umphakathi, izinto enjengamaklinika, izibhedlela, izikolo, imigwaqo, izikotsho, amadamu. Ongasoze uqondane lo muntu oyedwa. Angiboni uZulu weZimbabwe ezuza inzuzo kulokhu. Ukuqala kwaya ngapi? Kwathathwa ngubani? Kwenzani empilweni zabantu? Yiyo umbuzo umele sizibuze wona lo ukuthi kanti kwaqala khona kwasebenzani.
Ngaphandle kwenhlelo lezi zokulima, singathi ezinye izivumelwano ziqhakathekile yini? Sibonile njalo lo meya wedolobha leHarare laye esayinelana lelepela rost ezinye zalezi zivumelwano.
Ukubhalelana kwezivumelwano zamadolobho lakho njengabona kunelizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela zibhala izivumelwano zingake sezabhalwa la iBelarus yona leyo. Kade sizwa ama mega deals. Ibala elithi mega deal lelithi mega ngokwazi kwami litshi into enkulu. Kodwa ke ubukhulu balezo zinto baphelele emaphepheni labo kwasayinwa khona. Yebo bangasayina engxenye okuyinhlansi kungathutsha ukuze kuvalwe inhloni zokwehluleka. Kodwa kukho konke lona elizwe leBelarus. Ayisilo lizwe ongakhangelela kulo ukuthi lingaphathisa ilizwe elisedakeni njengeZimbabwe ngoba lalo ngokwalo liyantengantenga. Ngiyabona kulezi nsuku lalo ngathi liyaphatheka empini le eRussia leUkraine. Engxenye nje bebeduduzana ukuthi ayindoda azisekele iRussia, engxenye kungaphela lokhu singazuza. Angiziboni izivumelwano eziqatha ziphuma lapho. Ye umeya angasayina kanti uza kuthina umuntu wenkosi ngoba laye kakwazi ukwasiza ingulube. Kodwa eqiniseni akula sivumelwano esilomkantsho esizaphuma kulokhu okwenzakalayo.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe lezokulima obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi umdlali wenguqu weZimbabwe uMavelas Nakamba obedlalela iqembu le-Ashton Villa kweleBhilitane usethengwe liqembu le-Luton Town. UNakamba ubesenkingeni ngoba umqeqeshi weqembu le-Ashton Villa ubesethe adinge elinye iqembu ngoba yena engasamfuni. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi wayeyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Eddie Cross uthi wayengunkosikazi kamnumzana Robert Mugabe uGrace Mugabe nguye owaphathisa ibandla le-MDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018 ngemali engaqanjwanga ngokuthi yayinganani. UCross uselobudlelwano lebandla lezano PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele isihlobo sami ezinhle, ngibungelela abasakazi bami, okhulumayo lo nguThokozani ngakosibanda mphumale phansi le elupane. Ngikhuluma ngilapha kwele South Africa ngokudinga amadlelo aluhlaza, yikho lapho engikhona njengamanje.
Livuka njani basakazi labalandeli beStudio 7? Angeke kuyanda kakhulu ke ngamazwi, ngidinge ngibuze lapho basakaza ukuthi kathi ama audios elwadlala lapha emsakazweni ama audios anjani, ngoba thina wethu siyawafaka kodwa engadlala lapha emsakazweni. And bakhona abantu abaningi endokuzwa becomplaina ngakho konoku ukuthi ama audios abo kadlala lapha emsakazweni. But it's funny ngoba kulo muntu lo wase uthi ngonhlanhla mahlango othi seBotswana kibo kuselupane eJapiwa always nje ngathi ngenyanga nje singama audio zakadlalwayo lapha emsakazweni, kuyadlalwa several times ukudlala into eyodwa and yabe khuluma ngento ezingekho necessary efungukukhulumisa nje abantu abasekhaya ukuthi ubingelele uzibani lozibani lobali bakho RJ lozibani, ebuza la inkukhu zakho ukuthi abaqanda inkukhu sezivekelanga. Lokho labasakaza, I think that is not necessary. Lapho kudingakala nje ukuthi kona and futhi ngeke ngizwe lina lisithi kona abantu mabefaka ama audios bengafaki ebe made kakhulu ngenxa yokuthi labe funa dala manya ama audio zabanye abantu. So ama audio angaqedakaliyo nje, I think akumelanga ukuthi lwafake lapha abasakazi, ngoba awo sisikhathi nje for nothing. Uthola ukuthi kulabanye abantu adebela ama audio za serious ekade ezancedisa kwesinye isikhathi, kuyekho ngokufakwa nje amanye ama audio that are not needed ukuthi etshona fakwa lapha emsakazini. So uyacela abasakazi ukuthi lekele inaze nje kakhulu into le.
Sabingelele emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle siphathele wona. Sifingele nabalali bomsakazo, ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe especially TCC part kwecindezelo okungaka. Ama-leaders asabotshwe lamanje akakhitshwa, amanye akhona asabotshwa futhi and umnanga kwalo ezanu PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-TCC basazobotshwa. So mina ngithi ngakuya ngami abantu be-TCC ngabe bazama ukuhlala phansi bebopha i-strategy sokuthi bayakhampena ngenkani, abasadingeki ukuthi baphi incwadi ngamaphoyisa, ngoba amapholisa yizanu PF, amapholisa ayizanu athatha umthetho kuzanu. So izanu ayifuni ukuthi becampaign, yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngokuncwadi asiliniki, ngazi beyicela incwadi amapholisa angeze baniki. So bona mabefuna ukucampaign, ngicanga ngawe nabayabambana becampaign ngenkani, ngoba lezi zekhi yabona leyi eyiyephethe i-commission leyo yokhetho yabo Priscilla Chigumba, i-agent ezanu efanana lamapholisi. So ukhetho lwabo vele suze lube lula beyi-opposition. So kumele ukuthi into yakhona benze ngobuchwepheshe langenkani, ngoba vele izanu isebenzisa inkani, labo kumele basebenzise inkani, ngoba uma bazahamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapholisi, amapholisi angeke baninike imvumo. Vele abantu beZimbabwe sokumele kale sibe zami ngendlela zokuthi bazikhulule ngenkani, ngoba vele izanu ayisozi banike ichance ukuthi bezikhulule, ngoba bazabacindezela namapholisa, bebacindezele ngezekhi yabo, bebe bebarige futhi election yakhona. So kumele ukuthi babe serious ekutheni becampaign ngenkani, ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le rigging le ezabe ikhandwe ngoChigumba yehlule. Kodwa mabona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule, akusela mthetho eZimbabwe, umthetho umnanga kuthetho ufake ephaketini lakhe. Siyabonga.
Sifingelele bakithi linjani kodwa ngezindawo ezindawo Studio 7. Hayi, mina ngingena nje ukuthi ngikhulume lolu daba. Ngizwa lawa bakhala lawa kumbe bathi emaplazini njalo obulawayo kungena abetshabi, amashona sebuye khona leyo, angahlala nje yonke indawo nje akhethi nje wona kuyehlale nje uphela semadleleni enkomo. Sizathini ngoba laya lizwa nave umuntu wakithi emathebeleni mayekhala sekenanze ukuthi hayi okunye nguyabe ngikwazile nawo umkhontongo wakhe. Umthwakazi hleli tshela abantu bakithi votelana amakhansela akithi komthwakazi, votelana ama-MP akithi komthwakazi, ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhontroli indawo yethu, sikwazi control umhlabathi wethu. Lina liyenzani? Ligibethethe ozano PF labo CCC lobafaka khona lapha endaweni yakini, bekeda bethatha abantu babe arabe bafaka khona bekeda likhala. Ali hayi kusenzisa lokho the right. Mina on my side mbona li right linjalo khala nini? Ngoba yikho elikufunayo vele. Angikhulumi kayo bantu bakithi, kodwa kusalayo abantu bakithi ngasalo bazwela. Wena ungoza tshaka ikhanda. Umthwakazi kudala ichumayelela ukwazanini ekhaya, votelani iphathi ekhaya, lijike liyikhulume kabi futhi umthwakazi isiza lina. Nanko ke elikufunayo lokho manje liyabuyela. Don't see my parties of the people of Sisbaleta. He looks at the answer corner, you're a leo. I'm sure none of the people in my plans. He answered corner leo. He's a funder, maybe. Nyabonga.
Nani sadboni sibonani. La nisiyaphila bakithi. Ye hayi mina ni commenta ngisenkayi. Ye nyazivuza okwenzakalayo ubana ngaso kuthiwa yi amagoli la kumbethwa ngu 200 and something abezipha babhadala into zabo. So ngizibuza ukuthi lapha sokuyikunenga ama 40 yini. Ye engakunjalo singabantu shuka siyabaleka ndle lilodwa kuphela 1 eliyabe lincintise esigabeni. Ngike ngezomunye khupha umbono onjalo. Kuthi hayi lapha ematopo kulingana kungangena i-MRP ingene iyodwa kwenzela abantu bavotele yona. Lapho edinga hayi kungangena i-CCC ingene iyodwa kwenzela abantu bavotele yona. Uze amavoti labo akhulumisane ahlanganiswe. Asali ke sesiqeda lapho sesingakuxoxa ngakho sesithathele iZANU PF sesingaxoxa ngakho komthwakazi. Umthwakazi siyamfuna yedwa ashiywa ngeqiniso. Mina lokho ngilikhumbuza ukuthi oma abase wayebulala abantu khona ngale. Waya kwaze kwaba lomunye wa challenge sokulo Salva Kiir nosobusa iSouth Sudan. Akuseyiyo liyana eyayibulala abantu South Sudan silokuthula esivakashelwa ngamakhiwa. Ngenxa yepetilolo lathi sifela yona imigodi yethu, amabhoda asendaweni yethu, amagold asendaweni yethu. Hayi kuzalunga azizameni ukuba libanda amalutshwana athi qephu.
Sanibonani emsakazweni ngestudio 7. Ngiyabingelela kuba sakazi kanye nakuwonke uzulu wonkana nje olaleleyo. Ngithina ma ngiphawule kulokho engitholayo ezindabeni nje siku zonke. Sizwa izindaba nje ezicacile. Umsakazi uyasethulela ngempela indaba zonke nje sashisa. Kodwa kulolu daba lale ndoda ukuthi ibhaqabule isebenzisayo kabuhlungana yewo. Hayi ungathi kunzima. So ngathi manje asayazi le nto esasiyilwela sithi sibele inkululeko ngoba sasibalekela le into ey'fana nalezi nje balungwini. Oke manje uma sesishaywa ngabantu angazi ukuthi manje siyobalekela phi ngoba vele kwasazisebenzi lezi mhlawumbe zitshontshe amagwili. Yingoba le holo lingekho umuntu omnyama uyakugcindezela uqede lapha akushaye. Sizibona senzeka njalo nje into ey'fana nalezi abantu uma besasebenza ngokwendlela yokuma ngokwezemapolitiki kwezeqembu ukuthi kona ngibani okwabani. Sazibona ziyenzeka. Nami ngithi angiphawule ngilunga zim. Ngiyabonga.
Kunjani ujonga ngapho ngincube egawa ngacela lisifikisele umlayeza lowo government ukuthi cela amanzi uthole isibrano siyasokola ngamanzi asitholi manzi. Into leyo siyayicela kakhulu ukuthi nebhilila nabantu lingasifikisela ona umlayeza lova ngapha sikwanise ukuthi singawufikisa njani umlayeza lo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hayi, siyabonga Gino Gumede Saidi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lusowabo wakwele Belarus bazethekelela idolobho le-Victoria Falls lamhlanje. Lanxa beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.